amagqwetha umnumzana Matshobana Ncube lo mnumzana Ngqubani Sithole bemele ibhetshi likaZulu bachazele uZulu isinqumo sikamahluli uJustice Francis acele ukuba silandelwe. Abebhetshi likaZulu besebeleminyaka phose edlula emihlanu besalelwa ukuthi bananze ilanga le-Unity Day.
Sesivela emthethwandaba. I-High Court siyenze isinqumo ukuthi umhlangano lo obumiswe ngamapholisi uqhubekele phambili. Kodwa ukuthi esilazi sekulandelayo ukuthi umhlangano lo kuzafuza ukuthi liwenze ngokuthula. Kungabi lobudlwangudlwangu. Ukuhlabela lingahlabela kodwa ubudlwangudlwangu. Lokukhuluma inkulumo ezingavunyelwa emthethweni kuthiwa lingazikhulumi. Ngesikhathi 11 AM kusiyafika u-quarter to 2 kufuze ukuthi liphume kuzabuya bebumba bezosebenzisa le ndawo until ebusuku. So kuthiwe mina ngilitshele khona lokho is part of the order. Ngizalibalela nje yonke i-order.
Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uchaze ukuba okwenziwe ngamapholisa namuhla akwehlukananga xathi lokwenziwa ngamapholisa abamhlophe ngesikhathi sombuso wabo okwabangela impi yenkululeko.
Ngithi lokhu okwenzakala namuhla kusikhumbuza ngo-1961 lapha esavalelwa khona ukuba nomhlangano khona Stendhal. Amapholisa esevalile abhodelezela Stendhal yonke le bethwele izikhali. Kwathi umhlangano sasubhukile kawusekho lapho esala khona sathi hayi thina umhlangano wethu sasubhukile savunyelwa ngabe City Council. Lapho kwasukela khona uDlile wagcwala ubulawayo yonke.
Udabengwa uchazele uZulu isizathu sokuba lomanyano weUnity ethi salotshwa ukuze ukubulawa kwabantu ngumongameli Robert Mugabe levuyo le-5th Brigade ukuba kume, njalo lokho kuvezwa sobala lugwalo lukamuyi uSifasi Msipha ngoba laye wayesejele ebotshelwe ukuba yinkokheli yezaphu kulandelwa i-grand plan yebandla le-ZANU-PF.
Phezu kokuthi igugu rawundi yayiphezulu kokubabulala abantu bakithi ibagongodi baqede baze baphele bathi du. So kubuya lokhu okwe-Unity Accord mina mvalelwe ngisechikurubi lo masuku labanye. Okunye ngangakwazi lami ngize ngakuzwisisisa kuhle khathesi sembala ibhuku lika Msipho okwenzakalayo. I-reality of exactly what happened.
Owake waba ngukansila wakobulawayo umnumzana Bathandi Mpofu uthi amapholisa eZimbabwe awehlukananga lamapholisa ayizolo, njalo ubakhuthaze ukuba ngokokugcina ukuvimba abantu ngoba ilanga lalamuhla ayisilo lokujabula kodwa ukukhalela abantu ababulawa nguhulumende.
Kulumile kodwa ke mina njengenkokheli lami yalapha kobulawayo ngibuhlungu ukuthi kade indaba into in order yayizolo lokhu iyona exactly. And mina ngokwami where I got answers to this. Kodwa-ke njengezaphu umdala njonesitsho nje siloko sithule kodwa i-answer silazo so sicontinue loko sikuvuma. This is the last warning esibatshela ukuthi madoda nxa loko liseza so siyazazi ukuthi singobani.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Themba Chivea yena uthi uhulumende uma engahloniphi amalungelo oluntu ukuthula akusoze kwabakhona ezweni.
Njengoba kuthakazelelwa ilanga le-Unity kuqakathekile ukuthi umhlangano njengalo ufuna ukukhuluma ngendaba zegugu rawundi uvunyelwe, ngoba as long as kungazange kukhulunywe ngakho ukuthi kuyini okwayenzakalayo, mina to me Zimbabwe will never know any sustainable peace.
UZulu oze emhlanganweni ebengagqize qhakala noma amapholisa ebevimbile amasango e-Stanley Hall kunye lokuhlukuluza kwabonozindaba bebehlabelela bekhombisa ukudabuka. Mnumzana Hloniphani Ncube unobhala webandla lemthwakazi Republic Party uchaze ukuba ababuyeli emuva nxa abakujongileyo kungafezeki.
The Republic Party kasikhulumi ngokuthi sivotelwe sibe ngabo MP beZimbabwe kodwa i-ideology yethu ngeyokuthi ilizwe lethu likhululeke. Especially lamhlanje ngasikhangele indaba leyi ecommemorator lamhlanje kumele sazi sizibuze ukuthi why are we commemorating this day. AbeZimbabwe bathi bacommemorate iUnity Day, but I want to put it across to you ukuthi in Zimbabwe there is nothing called unity.
Inhlanganiso eziningi zeMathebeleland bezize ngobuningi zizokhala loZulu ngendikimba eyadala ilanga lesivumelwano seUnity Accord. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eStanley Hall, nginguNompumelelo Moyo.